komele sikhumbule phela ukuthi iAmerica leChina izaxabana kubangwa ukuthi ngubani omkhulu kwezomnotho kulezinsuku emhlabeni and iChina akuyiphathi kahle iAmerica lokho. So iAmerica isebenzisa leli thuba ukukhumbuza abantu ukuthi hayi imidlalo le yama-Olympics leyi iphethwe ngumuntu lo oncindezela abantu, bese mentiona ukuthi hayi kulama-Muslim endaweni enje kule amalungelo abantu abanjani ama-genocide ayenzakalayo aqhutshwa yiChina. So isisusa kuyukuthi iAmerica ithathelwe isikhundla sayo sokuthi yiyo elomnotho omkhulu emhlabeni. So ke iAmerica ifuna ukukhumbuza abantu ukuthi hayi leyo lizwe elizakilo kuma-sports lawo. But nxa ngiziphatha amandla aseChina lokhu mina ngibona kuyinto engangiselisa ubuthongo ngoba abadlali be-America bazabuya kuma-Olympics lawo azayenzelwe eChina. Kuzasakazwa kuma-television ye-America kusuka eChina. So for iChina angiboni kungaba into engabauhlungu ukuthi iziphathamandla ze-America azibuyanga emhlanganweni wokudiscussa into zama-Olympics. Hayi, but for i-America leli lithuba lokuthi ikhumbuze umhlaba wonke ukuthi hayi iChina naleyi eselithi yiyo esikhokhela kwezomnotho iyephula amalungelo abantu.
Alubana iChina ithe yaphindisela njengokutsho kweziphathamandla zayo, ubona ithatha manyathelo bani?
Angikholwa ukuthi iChina ingazihlupha ngokuthi iziphathamandla zibuye ngoba abadlali okuyiwo abafunekayo bazaathenda ama-Olympics ngomnyaka ozayo. So hayi iChina angiboni ingahlupha ngokuphindisela, kodwa nxa ungafika esigabeni sokungazani lokhu, nxa ungafika esigabeni sokuthi iChina isifuze iphindisele, ngibona iChina isebenzisa amandla ayo kwezomnotho. Sikhumbule ukuthi impahla eningi ilungiswa eChina ngentengo echiphileyo. Sisebenzise i-iPhone, ifoni naleyo ye-America i-iPhone. I-iPhone ilungiswa, idizayinwa e-America iyolungiswa eChina ngoba kuchiphile, ilabor ichiphile eChina. Okwenza ukuthi ke wonke umuntu enelise ukuthenga i-iPhone, umuntu wonke we-America, umuntu wonke we-Europe, lathi ngathi i-Africa siyithenga i-iPhone ngentengo enjani echiphileyo. Kodwa ke iChina nxa singafuna ukuphindisela isingakhwezi intengo yama-components, osokutsho ukuthi ke i-iPhone isiduri ukulungisa, okutsho ukuthi ke isithengiswa ngentengo ephezulu. I-iPhone ebesiduri ukwedlula amafoni wonke abo Samsung, abo Huawei. Okutsho ukuthi ke i-business ye-iPhone injani isisiwa. I-iPhone inkampani enkulu ye-America, ama-components ama-parts ayenza ama-computer alungiswa echiphile e-China. So kuduri ukulungisa ini ama-MacBook, ama-laptop ini okufunakala ngaphi e-America. Okungathi siphila esikhathini sama esa-internet kufunakala izinto ezinjalo. So i-China ingasebenzisa amandla ayo kulezo zinto.